ngikhuluma nje abantu abaningi ama-passport abo asephelwe yisikhathi ngoba a-expire ngo-2020-2021. Yonke ama-passport ephelwe isikhathi abantu belinda ama-permit sokuyisimo esibi kakhulu esinzima. Ngaphezu kwalokho abantu ukuthi baze benelise ukuthi bathole ama-passport amatsha. Ayi kuyinto enzima ngoba singakabali ukubiza kokuthi uthole i-passport yaseZimbabwe. Sibala nje indlela nje ekwenzeka ngakhona khonapho ukuthi abantu nqa befuna ukuthola ama-form lawo ukuthi bawafile eZimbabwe consulate ukuze bawathumele eZimbabwe bayethola ama-passport. Ukuthi uziwe fika khona econsulate, hayi, umshikashika. Kusamele ukuthi uqale uye kuwebsite, uye booker, ubhukhe ilanga lapho ozoya khona econsulate. La kukubhuka khona akusinto elula nje ukuthi uzophonga ufika kuwebsite uthi hayi, mina ngifuna uhamba ngomvulo. Yinto enzima okokuthi kusamele ukuthi uqale ubone ukuthi ilanga labo abalivulileyo lapho umuntu ongaya khona econsulate kunini.
Njengoba abantu abaningi bekhala ngendaba yokusilela kwemali, yona i-passport yeZimbabwe idula kangaka ikakhulu nxa umuntu efuna ukuyithatha ngesiphangiphangi. Abantu bathini ngendaba nale yemali ye-passport?
Intengo ye-passport yaseZimbabwe iphezulu kakhulu. Iphezulu kakhulu. Abantu bayehluleka ukuthatha ama-passport ngoba ukuthi uzuyithatha i-passport yaseZimbabwe ongalezi nsuku kuthiwa kuthathwa le okuthiwa nge-emergency kuphela ebiza $318. Eyimali izizalwane zeZimbabwe ezisebenza la eSouth Africa eziningi ezingayiholiyo ngenyanga. So ma kuyethwa i-passport isidula ize idlule umholo wakho wenyanga, uzayithatha ngani?
Lona udaba lwama-passport aweZimbabwe asephela umsebenzi, ludaba oluhlupha kanganani?
Mina njengokuthi sengihlale phansi ngabona ukuthi kunzima okungakanani ukuthi abantu babhukhe ukuyathola amafomu eZimbabwe consulate eSkate. Ngibone kungcono ukuthi labo abehlulekayo sizame ukuthi sisizane mina labo. Akukho lula ukuthi uze ungene kuwebsite uye booker islot ukuthi uye consulate. Kufuneka ukuthi ube lamadatha. Akuyinto abanye abantu ongathola ukuthi umuntu kasebenzi lokuthathwela amadatha kunzima. Ngakho kungakho ngihlale phansi ngacabanga ukuthi abantu bayahlupheka. Mina ngiyoba ngile access ku-internet ku-Wi-Fi. Ngingakhona ukuthi ngizame ukuthi ngisize labo abangayenelisiyo. Bakhona futhi abanye abangabe belayo i-data kodwa kube nzima ukuthi bawenelise ukuzibhukhela ngoba akusikho ukuthi kuyinto elula. Akululanga. Kufuna umuntu ongathi sekujwayele. Yikho nje mina ngithi ngiyimi ngicela ukuthi umuntu ofuna usizo angesabi ukuthi aze kimi ukuthi hayi ngimsize ukuthi abhukhe ayothola amafomu econsulate, athole ilanga lapho econsulate ezoba i-available ukuthi yena afike athole amafomu akwazi ukuthi athole i-passport.